Imali esitholise ilizwe akutsho ukuthi sesizayekela ukutholisa imali kumikhuhlane ebesivele siyitholisa imali ngenxa yokusiza uhlelo lwe-coronavirus. Ngoba sebebaningi abantu abalofuba, imalaria, legcikwane lengculaza njalo kumali esitholise ilizwe sibazise ukuba imali izasebenza njani.
Umphathintambo wezempilakahle uDokotela Obadiah Moyo obesemhlanganweni munye ubonge kakhulu iGlobal Fund wathi benza konke okusemandleni abo ukufundisa abezempilakahle labantu makhaza ngokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Wengeze wathi kusukela kusasa bazasungula uhlelo lokulimukisa abasemaphandleni ngalomkhuhlane.
This is a very, very good move. You know, we are looking for funds on a continuous basis daily, engaging local.
Kulinyathela elihle ukutholiswa imali inhlanganiso yeGlobal Fund. Siqhubekela phambili sithola uncedo kwezinye inhlanganiso njalo ukutholiswa okuhlanu ekhulwini kuncedisile ukuvikela umkhuhlane wecorona.
Umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube obekhona laye uthi uyasuthiseka ngamalungiselelo okuphathwa komkhuhlane we-COVID-19 esibhedlela se-Thorne Grove.
Siyasithokozisa kakhulu indlela yokuthi siqhubekele phambili nxa kuzalungiswa isibhedlela sethu. Kuningi okulungiswayo, ziningi izinto ezilungiswayo. We are so excited.
Umqondisi wezempilakahle esigabeni seMathebeleland North uDokotela Peggy Chimberengwa uthi benza konke okusemandleni abo ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 kuzo zonke indawo lapho izethekeli zelizwe ezingena khona zisiza ezweni.
Kuqakathekileyo ukuthi abantu bebekwazi ukuthi make sure ukuthi izandla zabo zigeziwe nxa kuyikudla bedle ukudla okutshisayo. Kodwa-ke njenge-Minister of Health sizama ukuthi thina i-preparedness yethu kuma-airports lakuma-borders ibe khona, si-check-eke bonke abantu ababuyayo bengene elizweni bevela endaweni ezijeneyo lezi ezilomkhuhlane esithi thina yi-local transmission. So abantu bonalabo yibe sibachekayo kulamanto ngama-thermal detectors yibe siwasebenzisayo kuma-airports. Kule case definition isebenzisayo ukuthi umuntu ovela endaweni onaleyo ile-coronavirus asikumbeni nxa elama signs and symptoms whether uyatshisa umzimba uyakhwehlela ikwese ukukhangelayo then ama-teams ethu sebesenza njani sebebakhangela abantu labana nxa elama symptoms lesesimthatha sifaka kwa-isolation singamfaka kwa-isolation setestwa-ke for i-coronavirus nxa e-negative ama-teams ethu sebebalandela-ke ezindlini okuthiwa i-self quarantine for 21 days.
Ngeviki ezayo kulenhlanganiso ezehlukeneyo ezibikwa zizakuyabona ukuba sizobani olungatholiswa isibhedlela esithenjiweyo eMathebeleland eseThorne Grove koBulawayo ukuze silungise ukuhlola lokuphathwa kwalabo abafunyanwa belegciwane. Okwamanje uhulumende uphakathi komhlangano edolobheni leKadoma leziphathamandla zogatsha lwempilakahle labenhlanganiso ezibona ngezempilakahle ezweni behlaziya ngomkhuhlane we-coronavirus okusabalala ngesiqubu esikhulu emazweni womhlaba ikakhulu kwele-China lapho oqalele khona. IZimbabwe ayikabi lomuntu osethe wafunyanwa elalumkhuhlane. UZulu weMandebeleni nguye osehlalele evalweni kulandela ukubanjwa kwalo umkhuhlane kwele-South Africa ngoba iningi labantu kulo umhlubulo welizwe bavame ukuchapha umngcele besiyadinga imisebenzi kanye lokudla. Umphathintambo wezempilakahle uphe isiqiniseko sokuba izizalwane zeZimbabwe eziseChina zigcinwe kakuhle nguhulumende walelozwe kanye nabamele ilizwe khonale njalo akula ngitsho loyedwa wabo osethe watholakala elalo umkhuhlane. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.